sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali challengeani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 30 Ncwabakazi 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
sikhangela nje kanye lokukhumbula uItaidzamara lo ongaziwayo ukuthi ongapi njalo ukuthi kodwa siyakwazi nje ukuthi uhulumende waphiwa umsebenzi ukuthi amapolisa ainvestigate njalo abe esipha ama periodic reports kwabe imali yakhe.
AbeZimbabwe bamanyene labamanye amazwe omhlaba unanza usuku lokuqakathekisa imikhankaso yokuqedwa kokuthunjwa kwabantu mahlayana ebe International Day of the Victims of Enforced Disappearances.
Yebo, iqiniso ukuthi kusiya kuvuka kusisa kuyizolo. Sibuya lapha abantu bevuka bethi bayemsebenzini ekhanyayo, imigwaqo yonke ivaliwe, kulamaphoyisa avala imigwaqo. Futhi ungangena lapha edorobheni phakathi ngapha, amaphoyisa agcwelisa ngalonke. Laphana siya kuko-High Court laphana kuko-Treadmill, vele kuvaliwe akungeneki.
Abikwa enyakazela amapholisa emadolobheni amakhulu abalisa iHarare, iBulawayo, eGweru lamanye. Kuhoza Friday liviki uEzra Chisa Sibanda weStudio 7 uxoxa lentombazana esakhulayo uValerie Sibanda owazakala ngegama lokuthi nguVali Music. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. AbeZimbabwe bamanyane lamanye amazwe omhlaba ukunanza usuku oluqakathekisa imikhankaso yokuqedwa kokuthunjwa kwabantu mahlayana olwe International Day of the Victims of Enforced Disappearances ngesikhathi lapho kuqhubeka liqansa inani labathunjwayo, iningi labo kungabaphatheke kwezombusazwe labalwela amalungelo oluntu. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abenhlanganiso ekhuthaza ukulondolozwa kokuthula eHill Zimbabwe bathi bakhathazekile ngokuthi lanxa uhulumende wangena kuzivumelwano ezehlukeneyo zamazwe omhlaba zokwenqabela ukuthunjwa mahlayana kwabantu, liyaqhubeka liqonga inani labehlelwa yilolu dubo. Omunye wabasebenzisana lo iItaidzamara owanyamalala eminyakeni emine edluleyo phansi kwenhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square, uCharles Nyoni, ulandisa ngokuchiwo yile lilanga.
Sikhangela nje kanye lokukhumbula uItaidzamara lo ongaziwayo ukuthi ongapi njalo ukuthi kodwa siyakwazi nje ukuthi uhulumende waphiwa umsebenzi ukuthi amapolisa ainvestigate njalo abe esipha ama periodic reports kwabe imali yakhe. Kodwa lokho sikubona kungazange kwalandelwa njalo emthethweni, bengazange bayenza ngitsho lalutho.
Uqhubekethi kungumlando kahulumende ukulandela izivumelwano angena kizo ukwenqabela ukuthunjwa mahlayana kwabantu.
So singabe nje silikhumbula njalo silithakazelela ilanga leli, kodwa sikwazi nje ukuthi kwelethu lapha eZimbabwe uhulumende wethu kalilandeli ilanga leli njalo kaliqakathekisi.
Amagqwetha abalisa uMnumzana Nkosi yabo Sibanda bathi ziningi izizathu ezenza uhulumende angaze azinikela ngokwaneleyo ukwenza lokho okumele akwenze okuhambelana lezivumelwano angena kizo kwezokukhankasela ukunqabela ukuthunjwa kwabantu.
Ungathi uyabala u-section 2 we-constitution, uyatsho ukuba i-constitution yiyo umthetho o-supreme eZimbabwe. Uthi ke ungayihla ngayo i-constitution uye kubo-section 53, uye kumalungelo wabantu labo ababotshiweyo, uxazulula into ezimbalwa ezitholakala ku-convention le. Okungangokuba i-convention le ayiphikisani lomthetho welizwe leZimbabwe, kodwa i-convention le ipha ezinye indlela zokuhlonipha amalungelo abantu laba angekhoyo ku-constitution yethu yeZimbabwe.
Elinye njalo lamagqwetha elizweni umnumzana Abraham Mateta uthi zinengi izizathu ezenza uhulumende angazinikeli ekubekeni imithetho esiza kulolu hlupho.
Uhulumende wethu ngalantshukuntshu yokuthi aratify ama-conventions lawa, ngoba bangaratify kutsho ukuthi kuyabe sokuzadingakala ukuthi laba bathumba abantu kuyabe kumele bejeziswe.
Ezinye zezivumelwano uhulumende wangena kizo wasayina zibalisa United Nations Convention Against Torture or Inhuman or Degrading Treatment, CART, or International Convention for the Protection of All Persons Against Enforced Disappearances, ese Rome Stature lezinye. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past six kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930, 6065, 15460 laku-13860 kilohertz.
Amalunga edale lePhalamende ahlangane labantu bakwaBulawayo lamuhla besizwa imbono yabo mayelana lomthetho wemichado osekulolongweni okwamanje. Indaba ekhanya iphatha ingaphathi abantu kuhle ngeyokuvumela wesifazane loba wesilisa ukuba abe lobudlelwano obungayifika lasemacansini labanye abantu lalabo achadileyo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi likhanye lingathokozi ngokuvumela abachadileyo ukuba babe labanye abantu abangathandana labo ngaphandle komtshado ngokusemthethweni. Kodwa kukhanya kulezinye izigaba zomthetho ezigoqela ukuphiwa amandla kwezinduna ukuchadisa abantu ezigabeni zabo, kanye lokungavunyelwa ukuchadisa abantwana abangaphansi kweminyaka elitshumi lasitshiyagalombili, i-18 years. Obekhokhela amalunga edale lePhalamende emele inkulumane engoyebandla leMDC umnumzana Kucacaphulu uthi bazwile imbono yabantu bakoBulawayo.
Namhlanje besihamba nge-marriage bill sibuza abantu ukuthi bathini ngomthetho lo. Sikhangele izinto ezifana lokuthi abantwana abancane abangaphansi kwe-18 years akusavunyelwa ukuthi basiwe emendweni kumbe bachade. Sikhangele izinto ezi-close 40 waba-civil partnership. Sikhangele umthetho omuhle kakhulu othi izinduna sezivunyelwa ukuchadisa ezigabeni zazo.
Umnumzana Lindani Mpofu oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi akwesulwe isigaba somthetho esivumela abantu ukuthandana labantu abaningi.
Indaba leyi eyama-social partners leyi kuzadiliza imizi, ngoba kuzagcina sokudiliza imtshado eminingi.
Obemele inhlanganiso ye-Women's Coalition unkosikazi Petronella Juma uthi akungancindezelwa omama abathethwe ngokwesintu ukuze mhla umtshado uchitheka labo kube khona abaphuma lakho.
Sikhangela indaba yama-civil partnerships leyi sithe sicubungulisisa sabona ukuthi omama nxa sesisithi u-close 40 akakhitshwe wonke, siyabe sesibancindezele sibavalela ilungelo labo elokulinganiswa kwamathuba eliku-section 56. Ngalokho thina sithi aka-reviewe u-section 40, u-close 40 abuye esengendlela ebhalwe okuvumela ukuthi omama abenzileyo ngokwesintu lalabo abaxotshelwa ebadodeni abo ngoba sebezithwele bakwanisa ukuthi mhla imendo yabo ichitheka bakwanisa ukuthi bathole labo i-property.
Umnumzana Christopher Dube isakhamuzi sakoBulawayo uphathe ngeminyaka amantombazana endiswa ngayo.
Obaba nabomama lapha kulento enje la, lapha into esifuna ukuyikhuluma lapha njalo singabantu abakhulileyo kule ngozi eziningi, ikakhulu laba ba-under 18 years, ukuthi untombazana umntwana onguntombazana abonakale esezithwele, bakuthi umzimba lo uyafuna ukuthi wakheke lo uqine ube mature ngaphakathi ukuthi usungaba usungemukela ukuthi ugcine umntwana esishwini, hathi ukuthi into ingakavuthwa wena usuhluka igangalaza uyilokhozi sicela ukungani kuyaqongiswa mbijana khona kokho iminyaka
unkosikazi Stars Mathethebe ilunga ledale lephalamende yena ke uqinise uZulu ethi bese bekubonile labo ukuthi lokho akusoze kwemukeleke ngokwesiko leZimbabwe
nginanzelela ukuthi abantu abanengi baphatheka kakhulu ekuxoxeni ngomthato owabantu abaphonguhlangana endleleni esithi ngama-social partners. Abantu kabawufuni lokho.
UZulu ukhanya engajabuleli ukuvumela ngokusemthethweni ukuba abantu kungakhathalekile ukuba bachatile kumbe hatshi babe lobudlelwano labantu abehlukeneyo baze bafikisane lasemacansini. Amalunga edale lephalamende abethapha imbono kaZulu batshele abantu ukuba labo edale basisolile lesi sigaba somthetho kukanti kukhona kodwa ukuhle okumunyethwe yiwo okunjengokuba induna zizaphiwa amandla okuchadisa ezigabeni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku. Direct from Washington, the
voice of America. Abikwa enyakazela amapholisa emadolobheni amakhulu abalisa iHarare bulawayo Gweru lamanye. Kwezinye indawo ezifana lasemthethwandaba weHigh Court kobulawayo sezihlala sezingezigqagqelweyo ngamapholisa. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi yeProgressive Residents Association umnumzana Ambrose Bindi othi kwezinye indawo kulamasotsha ami lamapholisa bebuza izakhamizi ukuthi zithweleni kumbe ukuthi ziyangaphi.
Ye kuliqiniso ukuthi kusiya kuvuka kusisa kuyizolo sibuya lapha abantu bevuka bethi bayemsebenzini kukhanya imigwaqo yonke ivaliwe kulamapholisa avala imigwaqo ukuthi ungangena lapha edorobheni phakathi ngapha amapholisa agcwele iganga lonke laphana sika kubo-High Court laphana kubo-Trade Hall bevele kuvaliwa kungeneki kwezinye indawo bamota lezi zamapholisa ezinkulu lezi ezamanzi lezisova zamanzi ababayo gcwele iganga lonke abanye kwesikhathi ubone labantu balamasotsha kwezinye indawo. So ke akuqedakali kanti ilizwe lezimambo zelifike empini abantu abasabazabuzani kanti kwenzakalani elizweni lapho ngukhanqwa nje bathwala nzima kangaka abantu abasakwazi kwenzakalani.
Wona amapholisa akhona ayabuza yini abantu imibuzo kumbe ayachiya nje abantu bezihambela?
Abantu bazihambela kodwa ke uzananzela ukuthi imigwaqo eminye yabivaliwe ungazama ukuya khonapho usungathi usuthwalisa nzima ngezindlela lanxa ungabe ungabuzwanga nxa umgwaqo uvaliwe wena ulalapho ufuna ukuthi uyefika khonapho usumizwa ukuthi hayi ungasebenzisile umgwaqo ungananzela amalungelo ami khona phana ngibona ngathi aselinyaso ngomna bendle njengo ukuthi ngifuna ukuyafika lapha kodwa ke nxa sokuthiwa ngingayi kodwa ke sizwa ngibona abasinxa sibala emaphepheni ungathi kuthiwa kula abanye High Court laphana amaja abagcine bebanja befakwe izimoto zenezi ezingelama number plate bebotshwa kodwa generally bagcwele iganga lonke bengahlukuluza abantu bengakhulumile abantu kakhulu ngaphandle kwama-roadblock ukuthi bafika bame babuze ukuthi ithweleni emotweni kanti kwesikhathi bayikhangele kwesikhathi bephonga ukuthi idlula kwesikhathi bakusetshe so akuqedakali kuyikho.
Ebusuku ke kuyahambeka
ebusuku yes labo babakhona ukuthi ungananzela nje abantu ngenxa yokuthi lapha abantu bananzela umumo ungananzela abantu abaningi emgwaqweni lapha lebusuku imoto yabona sezintshwala abantu nje balutshwana I think abantu labo bananzela ukuthi ngomumo lowo ubona omnye lomunye uyasukuza aziphendule abantu abaningi sebezama ukuthi bangahambihambi kakhulu ebusuku njalo sinanzele ukuthi yale busuku bakhona ndawo kule busuku zananzela ukuthi lawa amagesi abe ngekho ize siyabe ngekho so vele akusela movement ekuningi kakhulu ebusuku ikakhulu ngabe imali yokuthini balutshwana abantu uyabona ukuthi gqa engxenye abantu abangaye bebonakala behambahamba okungathi banenganyana kungapha edorobheni kanye but emalokishini hayi abantu balutshwana abanye vele sebesesaba sibizani betshelani ndathi bo cela ukuthi ungabona ukuthi yoni la ungena endlini lanxa ungasomapho abantu sebetshelana bona kodwa ngabalaqinisula kanti okwenza amapolisa agcwala igala lonke bajongene.
Lo-ke ngumnumzana Ambrose Bindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eyibulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Ku-Live Talk lamuhla sixoxa ngengxabangxoza esiqhamuke kwele South Africa yokuhlukunyezwa kwamachayeli bemota ezinkulu habokuza. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende wakweBrithani umnumzana Boris Johnson ubikwa eqhubeka ebhekane lokusolwa okukhulu ngenxa yezinqumo zakhe zokuphuma kwelizwe lakhe ku-EU. Abadabuka eZimbabwe labanye abokuza abahlala kwele South Africa bathi sebedlela evalweni kulandela imbiko ethi kungaqhamuka udlakela kulelo lizwe ngomvulo. Kubikwa kulabe South Africa bafuna ukungena emafekitali lakweminye imisebenzi bedinga abantu bokuza abasebenza bengela maphepha aqondileyo lokuhlala lokusebenza kulelo lizwe. Abake babona kuqhamuka lolu dlakela ngomnyaka ka-2008 kwele South Africa okwabulawa abantu abangamachumi ayisithupha lambili bacabangela ukuthi kungaba ngesifanayo lonyaka. Kodwa ke kulezinye izalwane zakwele South Africa ikakhulu ezichayela imota ezinkulu eziya kwamanye amazwe ezithi akumelanga kuhlukunyezwe abokuza. Kusenjalo izifundo eziningi kwele Nigeria namuhla bezivimbe phandle kwezitolo zabantu abadabuka kwele South Africa zisithi kumele bakhuze abanye babo ekhaya ukuthi bengahlakamezi abantu abadabuka kwele Nigeria. Ake sizwe abanye abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa bexoxa lo Gibbs Dube ngalolu daba.
Mani ngiyakhuluma nje ngitho ukugcwala umlomo ukuthi umhlaba wonke kumbe mangithi mina eSouthern Africa yonke yilo kuphela sinto kadala kumhlaba elibe nezethekeli eziningi okudlulisayo ezinama-documents nezinginawo amaje. So-ke into yonke yafika esikhathini sokuthi abantu bekhathale sekuphelile. Nabo bayanda, i-population yabo iyanda, abantwana babo bafuna umsebenzi and thina nathi sesingapha siyazala sekuyeli lokuzala. Sekunzima yithi bona inenzela ekusistini yabo yethe sisindwa. Bathe mabeka ba-checka ukuthi kanti-ke zizala ngani babona ukuthi no abantu bakuza sebebaningi.
Sokuthoke silobaba lapha ecingweni.
Esikhona kunjani?
Ngiyaphila Volta Moyo.
Hayi mina lapha engifike khona kathesi akukakula lutho kathesi ngisePulukwane la. Hayi akulalutho akulalutho ngikuzwela kuwo Pretoria ngale. Bakusekuletha ku social media but practical on the ground angikubonanga ngoba kathesi bese Cape Town ngisenza i-thesis yami. E Cape Town zake ngizwe abantu bekhuluma ngakho. Ngikuzwa ku social media abangani bami ama South Africans la amanye ama business associates ami engilabo abakhulumi ngento enjalo singazi njalo mhlawumbe i-government yabo izabavumela.
Ye, wathi sithatha ubaba Maphosa.
Hayi, sizawona lowo mkhosi ukuthi abantu bazahamba bengena emafemini bedinga abantu abangaphandle nabangenamaphepha. So sikhangelele kona lokho ukuthi sibone lathi kuzayenza njani ukuthi sigaphepha kanjani. Yibo kusihluphayo kakhulu kona lokho.
Ye, sibone ke ubaba uNdlovu ecingweni.
Into engayitsho nje yikho lokho nje sibona lamalanga ku-social media ukuthi ngemande mhlakathi abantu bazoyengena emafemini befuna abantu bangaphandle indawo zejejele abazovala imigwaqo into nje sizibona zithele nje ku-social media.
Sizwa kuthiwa-ke abantu bezimbabwe labo bathi kungcono behlangane emabhakhi kumbe ngaphi ngaphi uza kukhulunywa ngakho khonokho.
Angeke ngakuzwa khona kukhulunywa ngakho kodwa ungathi ayibhekisisa lento msakazi mina ngiblema kakhulu i-government ye-South Africa.
Labo ke ngabanye abasebenza e-South Africa abaxoxele uGibbs Dube we-Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuxhumana we-Facebook ukukhasi le-VOA Ndebele. Kwezemidlalo umphathintambo ogatsha lwezemidlalo uKirsty Coventry uthi abadlali beqembu elimela eleZimbabwe emdlalweni webhola elokuqhaga elabomama lizathola imali elithenjisiweyo nguhulumende ngemva kokuphatheka kwimidlalo eyokudinga intshantshu zasemhlabeni jikelele. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ndawonye lezinye.
Iqembu lebesifazane elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni webhola lokuqaga lithe ngokudlala kuhle likwenze kumncintiswano wezwe zomhlaba oqhutshelwe kwelengilandi ensukwini ezedlileyo lathenjiswa inkulungwane ezingamashumi amabili zamadola ngurhulumende, kodwa lalamhla leyo mali lokhu bengakayitholi. Ekhuluma lentathelizindaba ngesikhathi evakatshela indawo oqhutshelwa khona ezemidlalo edolobheni lakobulawayo uCoventry, uthe leyo mali sebezaqala ukuyithola beqembu lama-Gems.
Kumele ukuthi ngabe sebabhadalwa, kodwa inkinga yikuba imali okumele bayiphiwe imali eyayidingwa liqula elabunjwa ngesikhathi kudingelwa iqembu lama-Orioles imali yokuthi liyephatheka umncintiswano we-AFCON. Bekusahlolisiswa ukuba leyo mali yasetshenziswa ngemfanelo yini phambilini kokuthi ibuyiselwe kumongameli welizwe onguye seza kupha ama-Gems.
Iqembu lama-Gems liphutshelise endaweni yeshiyagalombili phakathi kwamaqembu alitshumi lesithupha khona lekwelengilandi. Sikhangele umdlalo wenguqu. Imidlalo yesigaba sekhasilaga Premier Soccer League ingena kuviki yamashumi amabili lanye kulimpela viki, njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Kusasa ngomgqibelo iqembu leBulawayo Chiefs lizemukela eleCapes United enkundleni eluveve. Ngazemandaba kulo mdlalo ugobhozisa amathe ophakathi kweqembu eliphekemise isicoco lakenye ele-FC Platinum kanye lele-Chicken Inn. Komunye umdlalo wangomgqibelo iqembu leDynamo lizadlala lele-Tel 1 ngaseRufaro. Ngensonto iqembu leChapungu lizadibana lele-Triangle ngase-Ascot. Iqembu leManyika Diamonds lizadlala lele-Wange ngaseVengere. Iqembu leBlack Rhinos lizanqibelana lele-Harare City ngase-National Sports Stadium. Iqembu leNkezi Platinum Stars lizadlala lele-Rentals ngase-Baobab, kuthi iqembu leHighlanders lizadlala lele-Mshwane Stars enkundleni eBarber Fields. Iqembu leBhosi liqhuba nzima kulezi nsuku, njalo umgcini sihlalo walo uKenneth Mhlophe ukhiphe umbiko esithi abaqeqeshi balo abakhokhelwa nguMandla Mpofu baphiwe imidlalo emithathu ukuba banqobe kuyo ukuze bagcine umsebenzi. Ngomvulo iqembu leyada lizanqikelana leleZPC Kariba ngaseRufaro. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Woza Friday. Kuhlelo Woza Friday liviku Ezra Chisa Sibanda weStudio 7 uxoxa lentombazana esakhulayo uValerie Sibanda. Wazakala ngegama lokuthi nguVali Music. Yena ke ucula umdumo wehouse le soul music ecula eseBhilitane.
Umculi osengene kwezwakala kwelengilandi ngesizathu sokuthi abantu abaningi bayawukhwabitha umculo wakhe uMadawu.
Ibizo lami nguValerie Manuel Sibanda. Ngazalelwa koBulawayo, lapho engafunda khona eGreenfield eseBellevue, ngabesenziya ePetra. Ngiqeda khonapho ngabuya e-UK, ngaqhubeka ngezifundo zami, ngaqedisa i-GCSE, ngenza le-uni, lapho ngifunde khona i-law le-business studies.
UValerie selamadlala deyathize yawakhiphileyo, njalo umculo wakhe ulomlayezo.
Igama endisebenzisayo mangicula nguVali Music, and sengikhipha ingoma eziningi ezishiyeneyo, ngibala What You Need, uVosho, Umina Nawe, nale entsha uDola. UDola ngiyithandela ukuthi ingoma, you know, in a way it empowers abafazi. It just makes you feel good and it makes you know ukuthi la way you can be independent and make your own money and be successful.
Ukanya ezokucula osukelela zokhatshana esemncane uMadawu.
Ezomculo ngazidalisa ngisangumntwana. Sasihlabela, sikhonza ngekhaya lasenkonzweni. Vele ngiyathanda ukuba ku-stage ngaze ngayenza le modeling. Ngo-2008 ngaba ngu-Miss London Earth winner. So ngiyakholisa nje ukuyenza izinto eziphakemeyo eziku-stage that people can feel. Abantu bayawujabulela umculo wami. Ngabona nge-Zimfest which had about 5,000 people. Abantu bakholisa. Bakholisa kakhulu and I did a lot of meet and greet. It was lovely.
Cula mnandi kangaka kuyabonakala kukhona abamthunikayo ukuthi laye ezwe efuna ukuba umculi.
Ukuthi ngiqine lami siba ngumculi ngakhangwa ngokubona abanye abadumayo ngibala oWhitney Houston, ngizembalele eGoli, oLucky Dube, Boom Shaka, Obusi Mhlongo, bonke. You know, in a way, inspired me to know ukuthi nami, you know, I can really do this. Umdumo engiwenzayo, yebo ngiyashaya i-house, mpinde ngicule ne-soul, ne-afrobeats. E-UK, i-goal yami ukuthi ngitshengise abantu limi lwami, ukuthi bebekwazi ukuthi kule language okuthiwa isiNdebele ekhaya.
Ungakahambi tshiyela abalaleli lokugcina ngomculo wakho ukuthi utholakala ngapi njalo ngayiphi indlela.
Ingoma zami lingazithola on all digital platforms. Ibizo lami nguVale Music, which is spelled V-A-L-E-E Music. Lingazithola njalo kubo social media. Nyuku Facebook liyanthola as Vale Music Official. Kumbe linthole njalo ku Twitter na ku Instagram. Ku Instagram nyungu Vale Music. Ngiyabonga kakhulu.
Kuhle ubona abasakhulayo beZimbabwe asebathuthela emazweni becula ngolimi labo njalo bephakamisa losiko labo. Nguvalani Sibanda lo ebesilaye kuhlelo waza woza Friday bangani mam mpelasonto enhlekini lonke igabramu ngu-Ezra Chisa Sibanda.
I'll be checking this for ya. I'm packing the stacks up. My biggest, my ownership facts. Yeah, yikes, yeah, Texas. Got you breaking your back for money.
Money, money, oh.
In my own lane, I'll be making my own.
Money, money, oh.
Working work, getting the bag. Baby, don't touch. Falling like your Debbie Doha. I'ma go hard, harder. Give me that cash, dollar check.
Vale Music isivalela ke uhlelo lwethu kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. AbeZimbabwe bamanyana labamanye amazwe womhlaba kunanza usuku oluqakathekisa imikhankaso yokuqedwa kokuthunjwa kwabantu madlayana olwe International Day of the Victims of Enforced Disappearances. Abikwa inyakazela amapholisa emadolobheni amakhulu abalisa iHarare bulawa eGweru lamanye. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo igama ngoChris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.